Lokhu kuza ngesikhathi uduwo lwezidakamizwa solusabalele kwethusayo okwamagama eZimbabwe yonke jikelele. Abamabandla aphikisayo bathi isimo somnotho oselizweni yiso esibangela ukuba uduwo lwezidakamizwa lusabalale okubi ngale ndlela. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uMnumzana Gift Siziba, uthi kumele uqiniswe imithetho yokumelana nalolu dubo.
Dubo lwama-drugs lo kozwa ikakhulu nge-situation eselizweni. Ungakhangela abatsha kula msebenzi, abatsha bavukela emabhrijini lekwenza indawo zokubana bephumule ilanga lonke ngenxa yokubana akula msebenzi elizweni. Into yokuqala okufanele ilungiswe nxa umongameli uChamisa sengenile esihlalweni sobukhosi, into yokuqala esiyilungisa yikutholakala kwemisebenzi. Nxa sokuziba le misebenzi, okwesibili yikudila lo mthetho welizwe okunye kwenzisa ama-drugs increase eZimbabwe ikubana ke umthetho wethu uweak.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sebandla le-MDCT uMnumzana Witness Dube.
So lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende esilaye khathesi akalandaba labantu, akanaki inhlalakahle yabantu yomphakathi, akalanje esengathi inhliziyo ekhangelayo ukuthi ulutsha luyachabalala ngendaba yezidakamizwa. Akulani lezomkhonomi umgabe owayesehluleka, owayehlulekayo, ole record emhlabeni wonke wokwehluleka ukuba nomkhonomi osebenzayo, kazange abe leproblem enjengayona leyo, ngoba i-security yayingavumeli ukuthi abantu abathola imali ngezidakamizwa bathole impande.
Isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu uthi ziningi izizathu esezidala ukuthi abasakhulayo bazibone sebanjwe ngumjibila wokuphila ngokusebenzisa izidakamizwa.
Ya, hayi, kulo dubo olukhulu kakhulu eZimbabwe manje ngendaba zezidakamizwa, abantwana balahlekile okwenza abantwana belandele into ezidakayo yikuswela okwenza esikhathini esiningi ngoba kula misebenzi. Kodwa nje okunye sekunanzelelayo ukuthi abamabandla ombangazwe bathatha iadvantage benike abantwana into lezi ukuthi babayenzele imisebenzi emibi. Njalo sokusobala ukuthi abantu abasebenza le bandla libusayo, abanye bakhona abazenza abaprofit, yibo abathengisa izidakamizwa lezi.
Umsekeli womkhokheli we-National Constitutional Assembly NCA uNkosikazi Ngani Mkandla uthi njengebandla bazimisele ukusebenza lohulumende ukulwisana nalo dubo lolu.
Ngibafanele ukuthi nje nasibonane njengephathi ye-NC, sihlangane abazali, uhulumende, abantwana nabafundisi, abantwana kababanishwe. Corporal punishment yeveni ikhona nakudala. Kanti sibangajama sebesibuza. Bangajama sebesibuza. Uzo lokuthi kubangwani, awulandile kubangwani. Singuzo ukuthi okwangoku ngamagelekezo lokuthi okungaze awungalokhusiwe. So ngamafitshane ngibona ngani uhulumende leke abe lesandla esiqinileyo lathi abazali sibe lesandla esiqinileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi kumele uZulu asebenzelane lohulumende.
The Ministry of Primary and Secondary Education encourages community members including and especially community leaders, parents and guardians of school going children to assist it in curbing the use of drugs and intoxicating substances. Continuous guidance and counseling within the communities as deterrent measures against drug abuse.
Ugatsha lwezomfundo yaphansi laphezulu lukhuthaza inkokheli lozulu wonke labazali ukuba bancedise ekulwisaneni lezidakamizwa. Sifuna ukuzala indlela ezizakwenza kutshiwe izidakamizwa.
Uhulumende uthi ngokunanzelela ukusabalala lokukhula kwalolu dubo lwezidakamizwa usasungule inhlelo lemikhankaso yokulimukisa uzulu ngengozi ezidalwa yikuthatha loba ukuthengiswa kwezidakamizwa elizweni. Ukunje amapholisa athi asekophe abantu abaphezu kwenkulungwane ezimbili 2175 elizweni jikelele abafunyenwe bethengisa kumbe besebenzisa okudakayo kumkhankaso usanda kusungulwa. Kungalesi sizathu zokukhula kwalolu dubo, uhulumende useqoqe umhlangano omkhulu wabasakhulayo owe-National Youth Indaba ozaqhutshwa kunanzwa usuku olwe-National Youth Day ngeviki ezayo eLupane. Abasakhulayo abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 abavela ezigabeni zonke zelizwe bakhangelele ukuthi kwaqa emhlanganweni ozabukhokhelwa umongameli Emmerson Mnangagwa behlaziya lokudinga amacebo okunqabela ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa osokubhahile elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.